Bekudunyiswa umdali emhlanganweni wedale le-Central Committee ele-ZANU PF umongameli Mnangagwa esethula umbiko wakhe esigodlweni sebandla lakhe wokwandulela owe-Extraordinary Congress. Uthi kusiyafika inyanga kambimbitho womnyaka ozayo kumele sebekwenzile lokho abathatha impahla lemali kahulumende ngendlela zokungathembeki.
Ngathi mina wonke owatshontsha imali ayibisele ngemva kwenyanga ezintathu. Angizange ngitsho lokho ngingelalo ulwazi. Ngilamagama alabo abathatha imali. Ekupheleni kwalesi sikhathi senyanga ezintathu, ngenyanga kambimbitho kumnyaka ozayo, abayabe bengakulandelanga lokho ngizababetha ngamagama ngiphinde ngibayangise.
Wengeza ethi uzimisele ukuqhuba ukhetho olwamukelwa nguye wonke umuntu elizweni lakwamanye amazwe lapho soluqhutshwa.
Government will do all in its power to ensure that these elections are credible.
Uhulumende uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuba lolu khetho lwenziwe ngendlela. Kungakho ibandla kumele libone ukuthi lilungele ukhetho ngokubona ukuthi amalunga avo abhalisile ukuba enelise ukuvota. Sizongena umhlangano labe-Central Committee kusukana ezilandelayo.
Kusenjalo uMnangagwa wazise ukuba inhlangothi ezibalisa olwabasakhulayo kanye lolwabesifazane beselonakele kumele zilungisiswe ukuze zihambelane lokufunwa libandla. Uveze njalo ukuba khona ezokwazisa ngenkokheli entsha yohlangothi lwabesifazane kulandela ukuxotshwa kwalabo abakade bekhona. Utshela amalunga angamakhulu amathathu aleli dale ukuba kumele zingaphindi njalo izehlakalo zangemuva lapho iqula lababezithi ngabe G40 bebesenza izigigaba ukuphazamisa ibandla. Uqonqosele ukuzinikela kwamalunga e-Central Committee la ekuvuseleleni isimo se-ZANU PF baxolelwe abaxotshwayo abakade besebenzisana labe G40 lapho betshengise ukuthi bayananzelela ukuthi baphosisa kodwa baqaphele labo abaqinisa amakhanda. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.